So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kuze kuseni mthwaka somuhle ngolwesibili mhla ka 27 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba pambili. Kulomsekeli wezanu PF osekhweze isicelo enkantolo ye High Court esithi owake waba yisiphathamandla saleli bandla umnumzana Sevia Kasukuwere kumele avinje ukuncintisa kukhetho lukamongameli. Ibandla le Triple C lithi amalunga alo agile imikhuba abhalisa ukuthi azancintisa kukhetho elimele uwona esazi ukuthi kayisiwo akhethiweyo. Kumele ayecitshisa amagama awo kungakedluli usuku lwanamuhla nxa engafuni ukungena enkingeni. Sile ngxoxo lomunye wabantu laba yena othi kakawutholi umbiko we Triple C. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulomsekeli webandla lezanu PF osekhweze udaba e High Court ecela ukuthi linkantolo ivimbe owake waba yisiphathamandla saleli bandla umnumzana Sevia Kasukuwere ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngoba esithi ibizo lakhe alikho kuluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota ole voters roll. Inkundla yeZim Life ibika ukuba umamangala umnumzana Lovedale Mangwana oligqwetha ufuna uKasukuwere aliswe ukuncintisa ngoba esithi uhlale isikhathi esedlula umnyaka olengxenye 18 months ephandle kwelizwe khona athi kumemuka ilungelo lokuphatheka kukhetho ngokomthetho we-Electoral Act. Kodwa igqwetha likaKasukuwere lithi imizamo le kayisoze iphumelele. UKasukuwere uhlala kwele South Africa lapho afohle wabalekela khona ngesikhathi yamabutho egenqula uhulumende kamuyi uRobert Mugabe ngo-2017. Kodwa useke waphenduka elizweni wamiswa enkantolo esetheswa amacala kepha wafunyanwa emsulwa. UKasukuwere ungomunye wabantu abalichumi lanye 11 ababhalisele ukuncintisa kukhetho lukamongameli abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu PF lo mkhokheli we-Triple C umnumzana Nelson Chamisa. Ibandla lezanu PF likhanya lizama ngazo zonke indlela ukumvimba nanku leziphathamandla zalo zithi uzabotshwa engavele elugxobe eZimbabwe ngoba elamacala ameleleyo awadala ngesikhathi engumphathintambo kuhulumende kaMgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Tifa Dube olwela amalungelo oluntu njalo olandela ezombusazwe.
Kuyisimanga lokhu bamkombo ukuthi sibona umnumzana okaSukuwere sekukhona amacala asevuselelwa kathesi kukanti ngaphambilini kungakafiki lesi sikhathi sokhetho. Kwaba khona isikhathi kaSukuwere lapho sambona khona efika elizweni amahlandla amaningi esiza elizweni ezodingisisa ukuthi nxa engabe lecala akajeziswe noma nxa lecala aletheswayo ofuna ukuthi abekwazi ukuthi uhamba njani. Kodwa ke lawo macala ayewetheswa ngaleso sikhathi sabona esesulwa noma ngisithi was acquitted ngesikhiwa ukuthi akasela macala usengumuntu okhululekileyo ukuthi sengabuya eZimbabwe yaphinde ahambe lapho afuna khona santando njengaso sonke isizalo naseZimbabwe. Ngibona ngathi kufanele ukuthi nxa sesikhuluma ngejustice wonke umuntu oseZimbabwe kufanele ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthi avote noma umuntu ofisa ukuvotelwa iloba yisiphi isikhundla akanikezwe ithuba ngendlela yena abekhethe ngayo ukuthi ufuna afuna ukuthi athole ukuvotelwa engibona ukuthi ukasukuwele la njengecitizen eZimbabwe ngibona kufanele ukuthi ithuba leli alifisayo ukuthi alithole elizweni lakhe angasoze alipractice kwelinye ilizwe njengoba even noma engaye eSouth Africa asoze alithole lelo thuba kodwa lelo thuba ulithola elizweni lakhe lokuzalwa elinilizwe leZimbabwe angibona ukuthi kufanele ukuthi ngabe kathesis isikhathi sokuthi ngabe sekugijinyiswa amakhodi ukuthi ayevinjwa ukuthi ukasukuwele angangeneleli kulokho afisayo ukuthi akungenelele nxa sikhuluma ngokuncintisa ukuthi abe ngumongameli
bakhanya beqhuqa kangaka abantu bezano ukasukuwele umbona elo sekelo yini olungabaphazamisa kukhetho
ngendlela osekuvuke umbhejezala ngayo ngokudongeka kwamanzi ezizibeni sepolitiki elizwe leZimbabwe ngenxa yokumemezela kwakasukuwele ukuthi yena osefuna ukuthi angenele ekhethweni ngibona ukuthi kukhona okukhulu abakubonayo ukuthi kungase kwenzeke ukuthi aphazamise kakhulu kulolu khetho ngoba umnumzana omnankagwa ukhangelele ukuthi abuyele njalo athole imajority aphinde abuyele njalo abe ngumongameli welizwe kodwa-ke ukasukuwele ngenxa yokuthi yazana bona kusuka ngezikhathi zabo besase kuzala bonke ngesikhathi sikaMgabe bayazelana ama weaknesses abo so ngibona ngathi ukasukuwele bambona engumuntu ongaphazamisa kakhulu ukuthi kungagcina ukuhamba ngendlela bona abafuna ukuthi kuhambe ngayo ngenxa yokuthi uyazi yena ukuthi lapho okuyikho okufanele ukuthi abambe khona lokhu noma ngendlela futhi enze ngayo izinto yikho bayakwazi ukuthi ule capability ukuthi zikhona izinto angazenza ezingaphazamisa ukuqhuba kwabo ukuthi bathole imajority yokuvota ukuthi ukasukuwele ngawuwina umbuso obumongameli angiboni kusenzakala khona lokho kodwa-ke ngibona engathi ukungenelela kukasukuwele kuza kwenza ukuthi kube lesixa esikhulu kakhulu esiza divida ama-voters kuzalu p f ngoba abaningi bazagcina sebewela kukasukuwele
umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo kazulu futhi ulandela ezombusaswe sixoxelaye ekwelebhilithane ibandla le-Triple C lithi amalunga alo agile imikhuba abhalisa e-nomination court ukuthi azancintisa kukhetho oluzayo elimele kodwa wona esazi mhlophe ukuthi kayisiwo akhethwe ngabantu kumele ayecitshisa amagama awo usuku lwanamuhla lungakedluli nxa engafuni ukubotshwa abantu laba bangamashumi amane lanye 41 ukubhalisa kwabo phezu kwalabo ababhaliswe libandla labo kutsho ukuthi endaweni lezi kulamalunga e-Triple C amabili kumbe edlula khonapho ancintisayo efuna isikhundla esifanayo kundawo inye ngayinye okutsho okuyinto esike yadala ukuthi ibandla leZANU-PF linqobe kalula lapho okuke kwaba lesimo esifanayo kukhetho olwedluleyo isikhulumeli se-Triple C unkosazana Fadzai Mahere ubethe abasolwa ngamagama wabaxwayisa ukuthi bayecitshisa amagama abo kungakedlula amahola ngamashumi amabili lane 24 hours kusukela izolo ababhalisele ukuncintisa kukhetho lwamalunga ephalamende bangamashumi amabili kuthi ababhalisele ukuncintisa kukhetho lwamakhansila bona bangamashumi amabili lanye 21 uMahere uthi babikela iZimbabwe Electoral Commission kodwa ayikathathi amanyathelo futhi uthi bamangala lasemapholiseni i-Triple C ithi abantu laba basetshenziswa liqembu elisekela ibandla leZANU-PF elibikwa likhokhelwa ngama-CIO elefaz ngenjongo yokwehlukanisa amavoti e-Triple C ukuze kunqobe iZANU-PF kodwa abefazi bayakulandula lokhu sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-Triple C umnumzana Felix Magalela Mafaspanda
senze ukuthiwa yi-preliminary ngesikhiwa ukuqala utshela umuntu ukuthi sesiza kubopha asithandanga ukuqala phezulu sabapha 24 hours kunyizwa abanye sebefuna ukuya withdrawa asikabi lamabizo athile thina siqale satshela iZek ngeconfusion le abayiyekela bebhalisa abantu ngeparty yethu lesimbuli yethu iZek ithule ngoba iZek yona ithi uma kulokunye esingakuvumelani lakho senza inspection nge second day bathi bona lo mthetho kuzathoniswa electoral court yikho ke sesiphile 24 hours le mapholiseni sesifikile sabapha amabizo yikho ke 24 hours ithengcenye umuntu uzakuzwa umnembetha umnembeza ehambe eyezikhupha ngoba licala elikhulu elingamthatha 2 years esejeli lokupanishwa isuspension 5 years engavunyelwa ukuvota mbelo kwenza enyinto eyama election yikho ke lokho sibaxwayisa abantu bethu ukuthi thina sifuna ukulwa lama citizens ubutsotsi ababenzayo ngenxa yokuthi babezwanana lezigulamkhuba zemanye amabandla lamanye ama-institution efuna ukuthi basidivide amavoti.
Kungadlula i-24 hours leyo belokhe bengacitshisanga amabizo abo, lizathatha manyathelo bani?
Bangayekela ukulalela isikhalazo sethu lesicelo sethu ukuthi bahambe ukuthiwa i-voluntary withdrawal bazabotshwa ngamapholisa ngoba yiwo umthetho ozaba khona. Bangabotshwa ke sebezibotshwa the accused sokuzasuka kuye ku-electoral court ngoba sinobufakazi ukuthi isimbuli yethu ikhanda lika-advocate Chamisa elethu kayisiyo photocopy original igloss njalo lama-signatories yethu wonke elizweni lonke sebesayinile phambi komthetho batshengisa isignature zabo lezana ngezabantu abafojayo ngesikhiwa. Sibuye okunye ukuthi ukuphuza kwethu hachi sasile strategy sesaba ukuthi bafuna ukuthusela abantu babona ke ukuthi sesibavalele sibavalele ngaphandle laba befuna ukusidiliza kakhulu laba bahamba lefazi basebethenga abanye abantu abangazange babe ngama candidate ama candidate asayinelwa ngama designated officers lokho benza ngabomo befuna ukuphazamisa uzulu yikho ke balomnyama omkhulu kungani ingidi elunyiweyo ngaphiyacha ngoba bazachiya abantwana babo besiyahlala ejeli baphinde basuspendwe for 5 years thina sithi mahlabe zulu ipolitics kayifanelanga isiphe inzondo sifanele senze ipolitics kuhle laba izigula mkhuba ngabantu abalabantwana amanye ngama-professionals batsheyengana bezama ukuthi asoze sikubambe njengoba sesikubambile njalo siyabonga inhloli zethu le-intelligence zethu ukuthi zahle zakubona ukuthi kulamasela abantu abangalunganga ngalokho siyabaxwayisa ukuthi 24 hours ingakakwani abahambe baye withdraw abazasala bale reputation lebizo hayi kuba ngama convicted person sebekhulile.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC sixoxe njalo lomunye okuthiwa ileli bandla ugila imikhuba obhalisele ukuncintisa kukhetho lokudinga umeli wephumula edalele ephalamende umnumzana Albert Mhlanga.
Engingakutsho yikuthi abazange bengitsho futhi ngiyidithrowe into enginanzelele ukuthi babeke i-adjectiva so njengoba i-process sasizenza orenokay kungasoprocess eyodwa kangeke mphendule ngoba mna abakangitsheli lokho engubala kumidiya i-budget yasifundisa ukuthi isebekwa kumidiya but iyiphendule khona yiwo abayiphendulayo ngakuyikuthi ngabantu abagqokesa ezi-pesenti hayi lapho bengizabaphendula futhi into zeparty kazihlaswa epublic iprocess esiyenzayo siyiparty futhi kuthiwa internal process.
Ibizo lakho lisemphakathini wonke umuntu uyalibona, kuthiwa akumelanga ube lapho khona, njalo lawe nxa uzibona ukuthi libabili limeliphumula lelibandla linye uthini?
Usuza ngeza ngikhulume kabanzi kodwa vele ama-forms wona lana ama-nomination forms safila sonke ehofisini wonke umuntu uyakwazi singu-2 saba ngu-3 ngu-4 safila sonke. So iparty kasasazisanga ukuthi abaphumala khoyiku i-constitute ukuthi ami kuze kusuke ngalelo langa sowabeke ehofisini engagcina ngiwabona ku-nomination form.
Ibandla lithemba ukuthi la uzabona wona lwana umbiko eliwethule.
Akambilani bandla selemazeni ngaziselemoyeni shuwa hambe la ma-ofisi sikhonapha sishona siseduzane sibonana sithole sisonke ku-training sisonke sazini ngaziselemoyeni.
Lo ngumnumzana Albert Mhlanga othi uzancintisa kukhetho lokudinga ummeli wephumula edalele ephalamende emele ibandla le-Triple-C. Lanxa nje leli bandla lisithi ugila imikhuba ngoba ayisuye okhethwe ngabasekeli bebandla. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. I-Chronicle ithi umongameli Emmerson Mnangagwa usetshayele ihlombe iqembu elimela eleZimbabwe emdlalweni we-cricket elama-Chevrons ngemva kokubhaxabula iqembu leMelika ngama-runs angu-304 eHarare izolo. Umdlalo lo ngowama-group stages owe-World Cup qualifiers. I-News Day yona ithi umkhokeli webandla le-Triple-C umnumzana Nelson Chamisa uthi umumo okhona elizweni awulungelanga ukhetho olukhululekileyo futhi uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyisehluleki. Soku isikhathi sembiko yenu.
Yes, Studio 7 linjani? Studio 7 kulabo baba bayi-2 abakhulumayo lapha. Ngingajoni ngithi baba bayi-2. Ulofikile Mbalula lo Gawule. Sicela behloniphe. Njengoba Mbalula yena kahloniphe to the last. Ubona sibulawa kangaka eSouth Africa kusenzwa yonke inyakanyaka phezu kwabantu beZimbabwe. Ayokhuluma ukuthi uNangagwa usenze ngcono. Umbalula kahloniphe. Uhlulekile yena ezakhe izikhulu lapha eSouth Africa. Behamba bemkhupha lapha lalapha. Kateza kusazakala ukuthi uyini. Kahloniphe sibulumbalula. Kabhizi lokho befaka amapolisa abagcwele ejubheka amapolisa amanye awusakwazi ukuthi lipolisa kumbe ngulokhu uze ngumantshingelane awusakwazi ngumuntu yazingela inyamazana kumbe kuyini. Bafakele ama-foreigners ukuthi abantu babamba ama-foreigners but uthi eZimbabwe kuright uMnangagwa uyalungisa. Umbalula kahloniphe. Nalo ugawulelo ukhuluma ngempi ye-Ukraine ne-Russia into efika izolo uthi yeyo isiZimbabwe angabo sijwayela kubi ugawule kakhuluma into azaziyo. Kunini iZimbabwe ihlupheke isehlile ukuvusa ikhanda? Kunini sibamba ama-trillion iphephe eliyi-1 elingathengi ichapisi esitolo lamanje sokubuyele futhi du uthi iZimbabwe iyalunga ilungani? Ugawule ngabo sijwayela kubi la angasijwayeli ukubi sibilo baba lo.
Bathakazi nani balaleli be-Studio 7 ngifela ukuqinisa lo khuluma wasejabhiwa elupane ekana. Waze waphosisa uGawule badlwabha waze waphosisa akusimangalayo ukuphosisa straight mangathi yena i-corona yaphazamisa umnotho waseZimbabwe, i-Ukraine iphazamise umnotho weZimbabwe ngoba le corona ne-Ukraine into zayizolo wena Mnangagwa nalo uGawule wakho into zayizolo le i-corona ne-Ukraine ongathi ziphazamise umnotho weZimbabwe. Umnotho weZimbabwe kade waphazamise umnotho weZimbabwe kade nawudla ukade nawuguquluza gawula nawufaka emapoketinini lithi umnotho weZimbabwe uphazabiswe iCorona le Ukraine akubheke South Africa kunjani iSouth Africa nama noma kuizinto zintengantenga kodwa ingcono kakhulu kuneZimbabwe iZimbabwe phela lapho akuseyilizwe sokuyidesert lina eseliguquluze umnotho wakhona lawufaka emapoketinini nadla nazifakele emapoketinini uthi abantu sebekhweza izinto wona gawula ngoba abantu nezitolo eziyi-100 bamabesho abantu becholojo bantu nezitolo eziyi-100 ezakho izitolo wena abantu batshaja njani zitshiphile kunezinye izitolo yini khona lapho echolojo
sabingelele emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi omkhulu elisenzela wona sibingelela abalaleli bomsakazo kuyadanisa kakhulu ukuzwa ama-leaders e-Africa ecekela phansi amaZimbabwean ngikhuluma phezu kwenkulumo engizwe ikhulunywa nguminister we-South Africa uFikile Mbalula ukuthi uthi abantu be-opposition akumelanga bephikisizane ngoba sebe izichashalala ze-America okundidumaza kakhulu ukuthi uMbalula uyalubona usizo olukhona la e-South Africa ngamaZimbabwean ahlukunyezwa i-government yakhe laye futhi uMbalula nalo amaZimbabwean amanyala e-10 ezisebenza khona la e-South Africa amaphepha amele kitshwe i-government yakhe bayehluleka ukubalungisela amaphepha lo muntu angasebenza 5 years elizweni engalacala kumele peace citizenship but i-government yakhe nalo uMbalula onguyothi ochamisa bayizicashalala ze-America kumele bayekele izane ibuse wehlulekile ukuhamba ngomthetho enikeza amaZimbabwe imfanelo zabo ezama-ID kumbe nje ipermit ukuthi bakhulule bababopha every day bebachise la ngamathaya bebafomele ama-operation dudu lama-Afrika yeZimbabwe this Zimbabwe that engathi babona usizo luseZimbabwe end of the day bajika futhi bona bathi izano PF ayibusa idonki ziphuma impondo so bachaza ukuthi amaZimbabwe kumele ashonephi umbuzo nje ukuthi ngabe kuyeza ukuthi uMbalula ephendule amaZimbabwe ukuthi ufuna amaZimbabwe ahlukunyezwe izano ukuze kube nini ngoba lawo beyi-ANC behluleli wakhusela amaZimbabwe
Simon Studio 7 njani lo wonke basakazi mina ngokubulawayo funa ukukhuluma ngoMbalula uMbalula sicela kahloniphe eZimbabwe sicela sihloniphe ufuna khonoko ukuthi abantu abelokuthisa abantu bethu ngamathaya yikho abakujabulela abantu beSouth Africa ukuthi abantu bethu babefaka amathaya bethisa bethele ipetro bethisa ukuthi basilungisele ilizwe kabafuni bafuna sibe sitshiswa abantu bethu bebhebha khona beSouth Africa uMbalula sicela sihloniphe nxa esizwa amazwana
Salbonani, Studio 7, njani? Ngiyacela, shuwa sesirojwe kakhulu, ngilow president omnangagwa into oyikhuluma angeke yafa yenzakala. Siyacela shuwa mina engikhulumayo ngilapha endaweni yeSouth Africa. So ngicela bonke abavoti esikhona kule ndawo yeSouth Africa, asambeni siyevota. Njalo sivotele elinye iphathi le ekachamisa ngiyacela kakhulu ukuthi mina ngokwasimkhupheni sike sifake uchamisa sibone ukuthi yena uzasiphathelana ngoba sesihluphekile kakhulu mina ekhaya khona ngali ngisuke endaweni yasenkaya kwa-12 kunzima kakhulu kukhle ngazalwa amanzi sikhamba vele ama-kilometers amakhulu kakhulu kuke sicele izibhorane sicele izibhorane ayiziyabuya sokuze kunanamhlanje kuke esidubeka ngamanzi sesithwele nzima kwanithi sesithwele nzima kakhulu kamizi lakhona mpukoli kunzima hlezi vele sihlupheka singama-foreigner sihluphe so sicela ukuthi asambeni siyakhupha lowo muntu akade ekhuluma esithi obusayo sokukhanya ukuthi uza ade phomba ukukhuluma nje ade phomba ukwenza into engayishiyo vele engasoze yafa yayenza bani nangoko uyaphuma noma kutheni kulolu khetho lolo nyaka ngiyabona
Studio 7 amagumba amanomhlaba asiphikeni bantu benkosi hayi ngihlala edabeni mina ngikhathazwa ngamazwi kaMbalula uma nayo yena esihlaleli kahle eSouth Africa thina abahlali beZimbabwe sithwele nzima kangaka ukubona njani ukuphila kwethu ngapha enezeneli embuluza nje izane sithwele senzima kangaka yena kumbuluza kangaka ufuna sibe abantu behlale bezigqila zeSouth Africa khona ngale yiko okujabulelayo ukuthi kungangene enye iqembu lizatshintsha isimo abantu laba abalamaplazi ngapha eZimbabwe ngapha yikho befuna kuhlale kunje kusihlupheka asiyahlupheka mani kodwa umuntu onjengombaluleko womana kanjani ukhuluma nje umuntu obona abadliwunga abaphila komunye umhlaba phela umuntu odliwunga u sebesilaye khona apho ephila komunye umhlene ephile komunye umhlaba ungasiwo lwesikiwo umuntu angakuyenzeni sikwaye siwubonayo thina bahlali baphana.
Lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe ungasithumela awakho mlaleli kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika owesilisa owadubula wabulala abantu abahlanu nyakenye endaweni yokunathela eColorado Springs ugwetshwe udilikajele izolo ngemva kokuvuma amacala akhe. Anderson Lee Aldridge uvume njalo amacala okuzama ukubulala abantu abangamashumi amane lasithupha 46. Kanye lamanye amabili awukuhlasela abantu abathize efuqwa yinzondo okulicala elisukela ekuthini indawo ayihlaselayo le kwakuyi-night club egcwala abantu abayizitabane. Izihlobo zalabo ababulawayo ziphiwe ithuba lokukhuluma enkantolo zachaza umsolwa njengenunu, kodwa ukhona omunye othe uyamxolela. Kubike i-Associated Press, ngo-2016 kulomunye futhi umsola owahlasela i-night club yezitabane eFlorida ngompopo wabulala abantu abangamashumi phose amahlanu 49. Sixoxele mnumzana Timori Ngayi olandela ezombusazwe elilunga le-CCC eMelika.
Sibone ufana lo egwetshwa nge-life sentence after life sentence ngendaba zakhe zona lezo ezokulala abantu be-LGBTQ lapha. Siyakwazi ukuthi vele abantu abanjalo le yindaba ye-Colorado, kwakulomunye wabo wabulalayo in Orlando. So sibona ngathi sokuyi-trend nje ukuthi ma umuntu ezonda abantu lezi nto abaziyenzayo ungathatha into yangkhona ezandleni zakhe and then abulala abantu. Akumelanga kube njalo ngoba siyakwazi ukuthi lapha eMelika kuyavunyezwa khonokho ukuba uziyenzela izinto zakho and akula lokukhetha lokuthi hayi laba bazabotshwa basoze bebotshwe ngoba bayenze izinto ezinje.
Udaba lwemibhobho luyahlupha eMelika lwehlukanisa abantu, ama-Republicans ale ama-Democrats ale kavumelana ukuthi kumele lulungisiswe njani ukuze kuqedwe ukubulawa kwabantu mahlayana ngemibhobho. Lokhu ubona lungalungisiswa njani?
Indaba yemibhobho le isihluphile eMelika ngoba kathesi sesibona amagovernor lawo sebesithi akusadingwa ukuthi ube le-license or i-training ekuthi ube lo mbhobho. Ungakwanisa ukuye zihambe uyozithengela ngakuthiwa uthenga isinkwa ngoba bathi ama-Republican it's a Second Amendment thing. But into emangalisayo is siyabona ilizwe elinjenge-Switzerland umuntu wonke eSwitzerland uphuma lo mbhobho after their service elokhuzeni ku-army. Into yangkhona is different ngoba lapha siyakwazi ukuthi abantu abangazake baye in a disciplined area or ukufundiswa ukusebenzisa umbhobho wangkhona lokuthi bakhangele ukuthi ingqondo zabo aguli or bale mental state enjani. Yikho kuyenza ukuthi amazwe anjenge-Switzerland ancedakale kungabi laba mass shootings. Lapha eAmerica noma ule problem engathiwa mental or ongezwa kuhle akulandaba khonokho, imali yakho phambili you can go uzithengele umbhobho. So ama-mass shootings angathiwa hhayi azaqhubeka phambili ngoba kathesi siyabona ama-states amaningi agovernwa ngama-Republican governments sebekhipha noma ama-restrictions ayekhona kudala ngoba kudala babeyenza i-background check bekhangele ukuthi ufanele kumele ube lo mbhobho yini or no. And imbhobho yangkhona basebenzisa imbhobho esetshenziswa ezimpini. Yikho okungantiwa kuyaphambanisana labo lama-democrats. Ngoba ama-democrats athi hayi umbhobho kumele uthengiswe. But kumele babe le mbhobho engantiwa imincane engabulala abantu abaningi enjengale eyenza ama-mass shootings. So ukuthi indaba le izaphela njani mina, I think the best thing is ukuthi abantu bahambe for mental training, bahambe futhi kuma gun regulated firearms control, bayefundiswa konke lokho ukuthi hayi umbhobho awukwanisi ukudlala nawo and you need to be very careful.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe njalo lilunga lebandla le-Triple C. Kwanele mthwakazi olivalelisayo. Nguntungamilinkomo, asidibaneni njalo kwezekuseni kusasa. Itshone kuhle.